Inyanga kaNkwenkwezi yiyo inyanga minyaka yonke evama ukuba labafundi abadabuka eMelika lamazweni atshiyeneyo omhlaba abagqiba izifundo zomnyaka kube ezama-degree, i-masters lobi PhD kube sekusenziwa imikhosi yokuphiwa izicoco zokugqiba lezifundo ama-graduations. UNkosazana Musa weNkosi Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwelemelika ogqibe izifundo zakhe ecollegini le-University of District of Columbia esigodlweni eWashington DC uchasisa ngomahluko okhona phakathi kwemfundo emacollegini kwelemelika laseZimbabwe.
Into ekhona ukuthi lapha nxa uzofunda ngapha ingxe okhetha ukuthi uyifunde ungayifunda, akula ukuthi hayi awuzange wenze ama-subjects lawa ko-high school ikho ngeke ufunde lokho. So lokho okukhethileyo baza kufundisa konke okuswelayo, akukho ama-limitations. Into eyokuqala ukuthi ungene e-university eZimbabwe kufuna umuntu afunde i-A level. Lapha loba ule O level uyangena e-university.
UMandlovu uqhubeka ethi into esiza kakhulu ngokufunda kwelemelika yikuthi ithuba likhona lokuthi uma usugqibe izifundo zakho kwelemelika kunesiqiniseko sokuthi uzawuthola umsebenzi owufundileyo.
Lapha ukuthola umsebenzi akukhathazi kangako, njalo iningi labantu bayawuthola umsebenzi. Kuyangathi kuyakhathakhathaza ukuthi nxa sebeqedile ukuthi bathole imfanelo zomsebenzi, kwezinye izikhathi kuyakuhlupha. Kodwa esikhathini esiningi umuntu angaqeda bampha ithuba lomnyaka ukuthi asebenze.
Lo nyaka uMongameli Donald Trump weMelika ushilo ukuthi isifiso sakhe ngesokuthi amankampani elizwe lakhe aqakathekise ukuqala ukuqasha izizalwane zeMelika phambili engakakhangeli izizalwane zamanye amazwe. UMandlovu uchasa udubo oluphathelane lalolu daba.
Ngibone ngathi bazaba lohlupho ngendlela yena afuna kube ngakho khona. Into engathi iyasiza yile yokuthi akusiyena oyenza ama-decisions wonke lawo. Yena ngokufisa kwakhe ye ufisa ukuthi avalele abantu bakwa amazwe phansi, kodwa eqiniseni ukuthi imisebenzi iyabilokhu khona. Abantu balapha ye bayafunda ezikolweni zabo zakhonapha, kodwa mbona ngathi abantu abavela ngaphandle yibo abathatha ama-advantage ukwedlula abalapha.
UNkosazana Zandile Mpofu oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa laye ofunde ekholishini eliphandle kwelizweni lakhe lomdabu ogqibe izifundo ze-degree lezimthetho i-bachelor's degree in law ekholishini le-University of KwaZulu-Natal uchasisa ngodubo lokufunda emakholishini aseZimbabwe.
Hayi, angikhangelelanga ukuthi ngizabuyela ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi isituation esekhaya nge-qualification yami engilayo angeke ngiyothola umholo engiwudisevayo noma umsebenzi engiwudisevayo.
Bonke bobabili uMandlovu loMampofu bayavumelana labasakhulayo abaningi abayizalwane zeZimbabwe ezilombono wokuthi njengoba inotho yelizwe isesimeni esibi njalo elizweni kungela mali lemisebenzi, ukufunda khona akusizi ngendlela emangalisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingumichael Obe.